amafutha ezimoto aqhubeka esilela elizweni endaweni ezijiyeneyo osokuvangele ukuvumbuluka kwemikambo yensitha. Lanxa lolu dubo lubikwa selubhahile kobulawayo kwamanye amadolobho afana leHarare lubikwa lunganeno. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga uthi umkambo wensitha yiwo owenza udubo lolu lukhanye lunganeno.
Phakathi kolunye uhlupho inhlanhla nje ukuthi ifuel lokhu ingena ku-black market, xa lokhu ingena ku-black market alukhanyi kangako lolo hlupho. Kodwa kungavalwa i-black market ngoba yeyolethi ifuel, uhlupho luzaba segcekeni ngoba imali kabalayo. Uyakhumbula ukuthi bathatha imali abangelayo banika ama-6-7 bethi babanika i-bonus. Pho i-bonus futhi ngenyanga ezimbili lezi ezilandelayo ngo-November iyabe isifuneka engelayo. Phakathi kolunye uhlupho, into engithabisayo kambe ukuthi ngizwe u-president evuma ukuthi bayenza okuthiwa yi-less ma-parastatals, ethi abantu bayantshontsha. Ngibona u-president usethe dlwele ungani sebona singazukubona kwakhe ukuthi kuzasinceda ngani, kodwa hhayi khanya ngani sebona sitamhlophe.
Kwamanye amalanga udubo lokusilela kwamafutha lubikwa lusiba lubi kakhulu, kodwa ngokuya kwesikhathi lube nganeno. Omunye njalo usomabhizimusi umnumzana Bednico Bebe laye uthi udubo lokusilela kwamafutha selufika kusibanga esikhathazayo.
Ye, kuliqiniso ukuthi amafutha akesesilela ngoba ngithe ngifuna ukubhingise kobulawo kweHarare ngisuka kobulawo izolo ngihambe amagaraji ambalwa-ke idizili ingekho kule petrol kuphela. Ngize ngayithola-ke sengikhathele kwelinye igaraji. So kuliqiniso ukuthi kungani amafutha asephuza kumbe asesilela ukubuya. Asikwazi-ke asikakudingisisa ukuthi okungabe kuba ngakhonokho kuyini, kodwa-ke ngelisho lengqondo ngibona ngani okungabe kuba ngakhonokho ukuthi ezomkhonomi weZimbabwe azisamanga kuhle. Imali ayisatholakali eZimbabwe, njalo labo abathengisa amafutha-ke ngenxa yokuthi kule mtengo ezithile nayithi kule mthelo ethile abayibhadalayo ngemabhoda kanye nakuhulumende, yikho okudala-ke ukuthi abantu babe lendlela babe nokuswelakala kokuthi babise amafutha ayeneleyo. Enye into njalo yikuthi-ke imali zonke nxa zisiyabhadala amafutha sezidlula e-reserve bank, i-reserve banking yethu. So kungathi mina engingathi sokulokuxhwala-ke lokhane kokuthi kakusayenziwa izinto ngendlela, kodwa sokusenzelwa abangani-ke kumbe ngithi kwenzele labo abala kuphatheka kubandla elibusayo. Khonokho kuyisito kunjalo-ke kakuhambelani nebhizinisi, kuyenza ukuthi-ke ezomnotho zingahambi kuhle, ngoba ezomnotho-ke kufanele ukuthi zibe izinto ezikontrolwa ngabantu abalemali zabo, ukwenzela ukuthi nxa befake imali bekwazi ukuthi-ke bazathola i-profit lapho abafake khona imali.
Ingcweti ecubungula ezomnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera uthi imbangela yokusilela kwamafutha ezimota yikusilela kwemali yakwamanye amazwe.
Abanye bathi khathesi sikhuluma sezenzekile ama-foreign reserves ethu athenga into eze-one day kuphela. So uyabonakala sibile ukuthi ama-queues asefundukile emagarajini njalo isuyo lesisileyo. Ukuswelakala kwe-foreign currency, uzakhumbula ukuthi khathesi zenza ama-bond notes, i-foreign currency iyabe isingatholakali lula. So uhulumende ngokwakhe wasikhangela ama-priorities uyabe engela foreign currency yokuthi anike abathengisiweyo ukuthi babuyise e-Israel. Ama-retailers lawo bayakhala, bayasitshela ukuthi into ezinjenge-wheat lokunye okudliwayo ngasilela futhi kusikhathana esilandelayo. Israel esiyisebenzisayo lapha e-Reden siyayithenga phandle kwelizwe. So kumele sibe le-foreign currency ukuthi sikwanise ukuthi sithenge i-Israel. So ukuwa kwe-bond not kungacontributa, kodwa into emqotho yokuthi awula foreign currency yakhona yokusithengisiwe eneleyo esiyifunayo ukuthi siyisebenzise.
Ukusilela kwamafutha ezimota kuke kwaba kubi kakhulu okwakhathazayo ngomnyaka ka-2002 lapho abachayeli basebelala endwendweni ngezinye izikhathi okwensuku ezithile emagalajini belinde ukuthela amafutha ezimoteni.